Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhla ka 9 kuMbimbitho 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abaphathi ntambo bamanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo.
Abantu esibesavela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nxa umuntu evela e-Europe kumbe evele e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe sehle Robert Mugabe International, yikho sibesavela khona.
Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana, amanye amabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu bele micimbi eqoqiweyo inyanga yonale ize iyephela.
Angithi kube yi-UN security liyana i-fancy eya ema-resolutions zawo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba kuthi lawo lakhonokho ama-SDGs.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abaphathi ntambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namhla edolobheni leDar es Salaam eTanzania emhlanganweni wesiphangiphangi ojonge ukuphuma lesinqumo sokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni abo. Igcikwane leli elaqhamuka eChina selisabalele emazweni amaningi labulala inkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu abantu 3500, lahlasela abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Uhulumende weSouth Africa uthi sokulabathathu elizweni lakhe asebehlaselwe yileli gcikwane. Amanye amazwe aselalo abalisa ele-United Kingdom, United States of America, Italy, Australia, Nigeria, Morocco, Egypt, Algeria, le-Senegal. Uhulumende weZimbabwe uthi akulamuntu osefikakale elalo elizweni lakhe. Lanxa kulabambalwa abake bacatshangelwa ukuthi libahlasele, asebehloliwe njalo batholakala bemsulwa. Uthi owesifazana ofike elizweni evela eChina ngenyanga edluleyo, otshone engakafiki esibhedlela seWilkins lapho okuhlolwa khona leli gcikwane, utholakale engelalo. Omunye njalo obevela eThailand usahlolisiswa ukuthi engabe elalo na esibhedlela esifanayo. Sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ngalolu daba.
Sihlalele evalweni nesizathu sokuthi siyakwazi ukuthi izalwane zeZimbabwe ezihlala eZimbabwe lezihlala eSouth Africa ziyahamba kwele China ziyadinga impahla ezibuya zizozithengisa, ziyahamba emazweni ase-Asia lapho ebambe khona, njalo ziyahamba emazweni ase-Europe lapho okule egcikwane le-coronavirus. So yikho-ke sesihlalele evalweni ukuthi lingabuya futhi lingene kakhulu ngapha eSouth Africa bese kuba nomthelelo eZimbabwe, ngoba ngithe ngigcina ukukhangela namuhla kungani kunabantu abathathu okuthiwa sebelalo lelo gcikwane. Ubaba lo owayebuye e-Italy lonkosikazi bahlala eDurban. Labantu abaningi izalwane zaseZimbabwe eseDurban, abanye futhi babehamba besiyazivakatshela laphana olwandle.
Kulabo abaya kwele Zimbabwe siyezwa ukuthi kuyahlolwa emngceleni laphana eBeitbridge ukwenzela ukuthi oficakala elo hlupho uyasiwa endaweni ezifaneleyo. Ubona ingani lokhu kungenqabela yini ukumemetheka?
Imizamo yonke siyayikhuthaza ukuthi ibe khona, kodwa-ke asikabi labo abantu abasuka ngapha eSouth Africa bese Zimbabwe okungathiwa kuyethusa ukuthi bengaba lalelo igcikwane. Ingathi mina abantu abahamba kakhulu eborder ye-Beitbridge, abantu esibesavela kakhulu ngabantu ababasema-airport, ngoba nqa umuntu evela e-Europe kumbe evela e-Asia esehla o-OR Tambo International kumbe esehla Robert Mugabe International yikho sibe sabela khona ukuthi igciwane lingaba khona kodwa imizamo yonke enziwa ngokulimene ukuthi kube lendlela okukhanyelwa ngakhona ukuthi abantu abangenayo elizweni loba bengena ngeboda ebhedi loba yiphi iboda labantu futhi abasuka abaphumayo kuyenza ukuthi kwakhe ithemba lokuthi kukhona okwenziwayo kodwa singakazange sikuhlaziyo kumbe sikucubungule kuhle ukuthi indawo lezi laba abangani basuspectwa ukuthi bengabe labo igcikwane izindawo ezindani lapho abahlala khona ukuthi kambe uhulumeni waseZimbabwe uhulumeni wakithi ungabe ulakho ukuthi abantu laba ibagcine kuhle njalo futhi nqabe khona abacatshangelwayo baphephe bengatheleli abanye leli gcikwane yikho esingelalwazi lawo.
Ungathi mningi yini imizamo eyenziwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi yazise abantu ngaleli gcikwane njalo yenqabele ukumemetheka kwalo?
Ukhanya uhulumeni weSouth Africa usebenza kakhulu ukuthi azise abantu ngoba kukhanya izikhathi eziningi kumbe 30 minutes kumbe hourly kuba khona ama-reports abakhona ukuthi uhulumeni wenzani. Siyambona umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Mkhize elokhu ekhulumisana nomhlaba esazisa umhlaba ukuthi kwele South Africa kuhamba njani. Siyakwazi futhi ukuthi zikhona izalwane ze-South Africa ezikhona le-China owakuthiwa indiza yabo kumele ibuye bafike ngapha bese behlaliswa okwamasonto amathathu endaweni lapho esihlakeleyo lapho abazagcinwa khona. Esekuzwileyo ngaye umphathi ntamba yokuthi labo bantu kakusho ukuthi balalo igcikwane kodwa babe funti babakhangele okuseduzane. Esingakuzwa kuhle kumbe ukuthi kini kakufikanga kumbe kithi ngapha kakufikanga ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingabe ziwele China zona kule ndlela bani enziwayo ukuthi nxa kungenzeka zibuye ekhaya zibuya njani njalo futhi ukuthi nxa zifika lazo zihlaliswe endaweni lapho ziqale zihlolwe khona ukuthi kazilalo leli gcikwane zingavunyelwa ukuthi ziye emakhaya azo.
Lo ngumnumzana Nqabutho Mabena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, sixoxela ekhona le kwele South Africa. Ngesikhathi amazwe omhlaba abenanza ilanga lokuhlonipha amalungelo abesifazana International Women's Day izolo, amanye amabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bathi belokhu belemicimbi eqoqiweyo kuyona le inyanga. Umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT unkosikazi Dorothy Bebe uthi abesifazana kufanele behlonitshwe ngaso sonke isikhathi hatshi ngelanga elilodwa nje.
Hayi, thina njenge-MDCT usuku lwabomama lolu silinanze sibili ngebanga eliphezulu ngoba sibafundise kakhulu nokuthi lwasukela njani ngaphi. Okokuthi njengoba nje khathesi sikhuluma kunje, angithi kube-UN Security liyana i-Council ema-resolutions awo ayezinokuthi omama bakwanise ukuthi labo babe ngabantu abanelisa ukuziphilisa. Kwaza kuba futhi labo lakhonokho ama-SDGs omama babonakala ukuthi labo ngabantu abananzwayo. Njengoba omama yibo omama abayenza abantu abakhona emhlabeni, silama-president, silama-doctors, silama-teachers, silabantu abanjengami so abakhuluma bengaphandle kwelizwe khona esizigqaja ngabo kodwa bonke laba bantu basuka efisini lamama. Okokuthi ngakuthi nxa ngabe sibili kuthiwa wona ama-president abelizwe ayakunaza lokhu kubasibiliyeni -8 low ahlabe yi-holiday. Wonke abantu bathome be-celebrate-a ukuzalwa kwabo ngabonina bekukhulisha ngoba umama ngunye osuka lo mntwana phansi esesisini layo engakwazi ukuthi ngumntwana kumbe kuyini kodwa azabekwazi ukuthi ngumntwana esembelethile khona esaziya ukuthi hayi ngibe kungumntwana futhi echithekelwe ligazi eliningi ehambe phakathi kobuhlungu obuningi ngesikhathi ezithile.
Lapho lifundisa abesifazana lokhu, umbiko wenu vele uqondise kubani?
Umbiko wethu besiwuqondise kubaphathi belizwe, sibaba abanye mama abasezikhundleni eziphezulu ukuthi labo besikole ukuthi basize njengoba bona beyiba abakuza bakhunda ama-shelters abo njengoba abaphathi belizwe abaningi babo uyakwazi ukuthi ngabantu abangamadoda so into ethina esiyihlilayo njengabomama bona be-LCD izimbabwe i-80% yabomama bakuma-informal area omama bakhona behlezi elangeni bethengisa bengaphansi kwamaplastiki bemetha lizulu bezama ukuthi iimili zabo bakhulise iimili zabo abantwana baye esikolo but izinto zonke zona lezi akunamuntu ezinanzayo ukuthi fili umama usebenza kanjani esuka lapho umama uya ngekhaya esuka ngekhaya kumele abone ukuthi ngekhaya kuyadliwa kuyembathiwe ekuseni abantwana bayavuka bayageza lasibi sakhe yena ubaba okuthiwa yinhloko yomuntu kumele ambone ukuthi esemsebenzini udlile yini loba esengekhaya njengoba bemsebenzini ngasese kukuyini okungavuka kudliwa nguye phasa lalo egqonde indawo yena
lo nkosikazi Dorothy Bebe umgcini sihlalo ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kubandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo uhulumende uthi sokungumthetho ukuthi bonke abantwana baye esikolo se-early childhood development bengakayi kwisifundo sokuqala ugrade 1 njalo befunde baze bayifika kuform 4 abazali abazayekela ukwenza lokhu bazafayindiswa amadola azenkulungwane ezine lamakhulu ayisithiyagalombili $4,800 kumbe bevalelwe entolongweni okweminyaka emibili umthetho lo uthi kufanele uhulumende anikeze abantwana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini ama-sanitary wear asetshenziswa ngamantombazana njalo la mantombazana la engaxotshwa isikolo nxa ekhulelwe iphephandaba le-electronici lithi ikliniki esanda ukwakhiwa elubane etshongokwe isiqalisile ukusebenza umnumzana Christopher Chuma u-chief executive officer welupane district council utshele iphephandaba leli ukuthi sokulabongi kuleyo kliniki yona engeyesibili enkulu kulesi sigaba kukanti kusalungiswa impahla zokwakha eyodongamunzi okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp
mabawuyeke ma ngikhuluma nje elupane Plumtree Cholocho Gwanda Bedbridge Victoria Falls ngiwahamba emofisini kusebenza abantu besishoneni thina abantu besindebeleni asisela umhlaba umsakazi ngicula lengoma ngicula ngendlela ebuhlungu ongajabula silane South Africa asikho ngenjabulo silapha ngokuhlukunyezwa
ngiyalibingelela lokho ebingelela imuli yakokhuphe yonke bingelele nenkosikazi lami lakongweni labantu abami abase homestead bonke ngiyababingelela mbingelele lomlawuzi ndemba wathe sulalela istudio 7 lobabusathi hanti walala estudio 7 ngiyababingelela lobabusabusane ngithi hayi ngeza mdala sabusane don't worry ungakhali mdala wami ngiyakubingelela hayi asibekezeleni zabarayithi izimbabwe nasehabroni kwele botswana
bonani sanibonani eyi hayi bantu bakastudio 7 ikorona leyi hayi izasenzela okukhulu thina vele sivele sipheli
sanibonani kustudio 7 siyanibingelela siyanibingelela bonke odumeleni nkomo nabosithandekile emhlanga siyajabula ukuthi manje nisinikeza umsakazo wazi ukuthi uveze yonke into e-wrong ne-right eyenziwa i-ZANU-PF futhi manje siyajabula kakhulu ngoba eyasekhaya i-ZBC i-TV yezanu kuphela yayiveza izinto zabanye abantu khulunywa ngezanu nomlangako nabantu bakhe siyacela ukuthi manje sicela ukuthi abantu bakithi abase-South Africa nakwamanye amazwe bazame ukuthi next time akuthi kuyayivotwa sizameni ngobuningi siphumeni siyovotwa sikhipheni lohulumente loncindezelo abantu bahlukumezekile sizameni sonke emiphumeni ukuthi ningoba vele bayarobha noma bengarobha kodwa sibe namanumbers ngo-2023. Siyanxusa ukuthi hayi asambele siyovota. Futhi okunye iZANU PF yeke ukusebenzisa umakhuphe ukuthi izothola amavoti ngayo. Same thing abayenza ku-Jonathan Moyo. Wathi uyavula iqembu lakho uzimele yedwa eCholocho, abantu kade simbamvotete hayi umuntu wakithi lona. Athe amavoti ane hambisa kuZANU. Kwenze kahle kakhulu uDonald Trump wathi hayi no ama-sanctions awangeze. Mina ngifisa ukuthi ngabe babhanwa bengayi nje kunoma yiliphi izwe. Ngabe uyangezelela futhi lama-sanctions. UJoseph Chuma uthi yena yeye wathwathi ama-sanctions arongo. Uthi yena uyajabula ukubona ama-social peace etshone namaphoyisa bebhula abantu bengenzanga lutho. Kunjena nje ama-opposition awavunyelwa ukwenza imihlangano yawo. Amaphoyisa aqashelwe ukuprotect umphakathi. Aqashelwe ukuprotecta mina nawe. eSouth Africa amaphoyisa ngawomuntu wonke. Iphoyisa lingashaya umuntu kabuhlungu liyaboshwa. EZimbabwe angeke lizeliboshwe iphoyisa nje ukuthi anikeziwe igunya lokuthi nobaba bashaya abantu. So that's why benikezwa ama-sanctions. Another enye into futhi umthethosisekelo abawulandeli.
Mina nguPhilani Ndlovu, umlandeli omkhulu we-Studio 7. Uhlelo olumnandi. Ma ubheka isizwe se-South Africa eMzansi, abantu ngabheka abantu abalamaculo kakhulu ngamaZulu. Now ngomdabu kwethu nasidabu kahle kathi singamaZulu nathi angithi. Now banakho ukuthi ba-access ama-instruments, ba-access ama-sponsor. Thina ngapha siyakwehlulela kunoko. Kanti wayesingaphakami bakithi isizwe sakithi nathi siphakamisane. Nje talent igcwele kwamthwakazi ngikwazi lokho. Singesinye sesizwe emhlabeni wonke jikelele esiqhakazile kakhulu. Ngiyabonga msakazi omuhle, uNkulunkulu akwenze kahle.
Lona nguPhilani Mfokamlevo. Concern yami naye lapha uthi ngizwa bethi babophile uMayor waseFalls, eVic Falls, uDlamini. Angivumelani nakho kunokho ukuthi bambophe kuright ye angigqugquzela umkhonyovu kodwa-ke bona kunini belokhuza abantu laba betshontsha besidla indlu zahulumeni bengavunyezwa kodwa namhlanje ngingakulungu umuntu we-MGC that's why bembopha namhlanje umkhonyovu uyaqala namhlanje izwe linje libheda linje linganalutho libolile linje akusiyo kutshontshe babekwenza kunoko bona
mthanda ukubana ngithi mina lokhana okhulunywa ngaiZANU PF besenza amasaya okuthi ama-Americans basiphe ama-sanctions ngenxa yokuthi bathathelwa umhlabathi akusebenzi konke lokhana izama nje zokuzama ukuthi bavale ubunke ababenzileyo. Mina ngishayela uTrump izandla nama-Americans ukuthi na bayenze kahle ukuthi banikeze izwe leZimbabwe ama-sanctions ukuze abathungameleli bethu bakubone ukubana into abayenzayo ayikho kahle. And bona abathungameleli sibakhethanga thina abantu, cha bazifakile bona nje njengeZANU ngoba bahlala besifaka vele yabona. Abantu behlupheka kangaka elizinto leli laseZimbabwe angazi-ke ukuthi kuzophitha kanjani kodwa-ke kumele bafunde bona abantu bakubone bayeke ubunke bayeke uziphakamisa ngento ezingekho bona behlupheka kanjani leZimbabwe.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhasi lethu leFacebook uVOA Ndebele lapho esande ukulive streama khona. Namhlanje ke asilive streami ngoba imitshina yethu ayivumi kodwa lesilokhu sisazama ukuthi silive streame. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labantu ababulewe ligcikwane le-coronavirus e-Italy lifike kumakhulu amathathu namashumi ayisithupha lasithupha, i-366, okulinani elilandela eleChina ngobuningi lapho igcikwane leli elaqhamuka khona. Ngalokho, ele-Italy selivale esinye isigaba salo ise-Northern Part, lapho kule ndawo ezibizwa ngokuthi Lombardy, le-Milan, le-Veneto. Njalo ukuhamba-hamba mahlayana kulezi izigaba kusavunyelwa kuze kuyefika inyanga ezayo. Kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ele China selivimbe ukuthenga lokuthengiselana inyamazana zendle kanye lokuzidla njalo amanye amazwe asekhuthazwe ukuthi athathe inyathelo elifanayo lanxa kungakazakali ukuthi igcikwane leli labangelwa kuyini kucatshangelwa ukuthi kulokwenza lokuphathwa kwenyama yenyamazana zasendle eluhlaza eminyakeni edluleyo sokwaqhamuka umvimbano wengulube lenyoni iswine flu le-avian influenza kwele China ngenxa yenyama leyi osanda ukukhethwa ukuba ngumongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani nobencintisana laye umnumzana Abdullah Abdullah balungiselela ukuzifungisa kulesi isikhundla emicimbini ehlukeneyo lamuhla ngoba ilola lo esithi nguye owanqoba kukhetho inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho kulelo lizwe eye-Afghan Election Commission ithe umnumzana Ghani nguye owanqobayo kodwa umnumzana Abdullah uyakwala lokhu njalo uthe laye uzabumba owakhe uhulumente kweziphathelane lokwenzakala eMelika sihlaziya ukuthi kambe izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ziyaphatheka na kwezombusazwe kulawo mazwe ezihlala kuwo abalelungelo lokuvota bayavota na kumbe bazizwa bengayisibo balawo mazwe sixoxa lomnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ngalolu daba
AmaZimbabwe into omele ukuthi uyinanzelele yile AmaZimbabwe angaphandle kwelizwe kulamaZimbabwe abantu abavele bebethanda ezombusazwe bakhona siyababona hambe eAmerica hambe eCanada woZengland bangamakhansila you know abanye sibeke bazama lokuba ngama MPs khona phe eUK silabo baningi so izizalwane zeZimbabwe zingaphandle ziyangena sibili zikhona umhlelo zombusazwe zone zezikhona and kusobala ukuthi bonke abantu lapha abahleli khona ngokuhlala kwabo ngabantu abaparticipatayo sibili kupolitics so ungakhangela eCanada angithi sike sabona ngomunye umnyaka kukhethwe uMachaze esengukansila England khonapha bakhona hlabo mbhena you know bakhona abanye abehlulekileyo ukungena othigwada khonapha and so on and so forth kodwa ngabantu esilabo baMazimbabwe simply they are participating bakhona kupolitics
sisabona ezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe zilandela okwakusenzakala khona ngapho ngohlelo lweBrexit singathi ke ngapha ngokhetho lweMelika baningi abalulandelayo
hayi baningi sibili izizalwane zeZimbabwe uyasifica indawana zonke nje bakhona and indaba yeBrexit nale kade beyilandela sibili kabanzi balandela inhlelo zonke ezenzakalayo kungaba seAmerica kube seCanada kube mainland Europe khonapha uyafica amaZimbabweni siyalandela kakhulu
kambe lokho kungabe kusitsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe sezixexebuka kakhulu kokwenzakala elizweni labo
angikholi ukuthi kuxexebuka kakhulu ngoba uzananzelela ukuthi bonke bona babantu abafica bebekhona kwezombangazo obeparticipator betshengisela ukuthakazelela ukungena kuzo indaba zombusazo zonezi ngabantu abavele lekhaya bayakwenza khonokho bakwenza belapha balama-political party abehlukeneyo ama-political party akhona asekhaya so ngabantu abalama-political parties abo lapha abawasekelayo e-Europe khonapha kumbe lapha abahleli khona kodwa nekhaya kukhona abakwenzayo
lo mnumzana Mqondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela esebhilithani ngesizwe umculo weqembu unobuntu elabesifazana abazithi ngobabes bembobe ngoba begxile kulomculo basanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards ePersonality of the Year yamukelwe ngabanye phela ngoba bona besabhodabhoda lamazwe beqhuba umsebenzi lapho sikhuluma ngamalunga leli qembu abalisa uJoylin Sibanda, Thandeka Moyo, Heather Dube, Zanele Uza Manenga, loDuduzile Sibanda. Sake saxoxa labo konalo umsakazo. Asizweni ke umculo wabo othi inganekwane.
Kolobetsa, kolobetsa,
kudala
kolobetsa,
zitha
kolobetsa,
ibinana
kolobetsa,
zonke
kolobetsa,
kudala
kolobetsa,
kuthaba
kolobetsa,
izidalwa
kolobetsa,
zonke la
kolobetsa.
Inganekwane sikhuluma ke ngoJoylin Sibanda, uThandeka Moyo, uHeather Dube, uZanele Uzama Nenga, loDuduzile Sibanda. Bona abasanda ukuwina i-Personality of the Year kunama Awards. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Sikhumbula ukuthi abaphathe intambo bomanyano weSADC bathi gwaqa namuhla eTanzania becubungula indlela zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus emazweni akumhlubulo weSADC. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington.